imbangela ekuqala ukuthi thina siyehlukaniswa ngama-politicians. Thina ngokwethu abalili benkululeko sivele singabantu abamanyeneyo, kanti-ke sokule abantu ababuya besingenela ngaphakathi kwethu sebesisebenzisa, banika abanye izimali, sisetshenzisa imali. So yikho ozobafika ukuthi singawelelani thina abalili benkululeko. But lokho okwenzakalayo ngomgqibelo saka-12 ukuthi kwenze ileyo i-Congress esingayirecognisiyo yokuthi thina amalanga before i-Congress yabo bevele sihambise indaba zethu kumthethwandaba. Ujudge wabenika i-order wathi akula Congress eyenziwayo, lina hlalani phansi lingama-factions amathathu, lihlale phansi li-reason ukuthi kahle kahle ukuthi siye phambili sivumelanani. Ngoba okuqakathekileyo i-constituency yabalenzi benkululeko na mina lingabe lithanda izikhundla, but yenzani ukuthi kushuthise kuZulu owabalele benkululeko. So thina vele besesiyizilele sodwa sesithi hhayi silama-proposal ethu ukuthi hhayi siyavuma ukuthi akuyenze i-Congress iyamelela bonke abalele benkululeko. And laba ngokuza kwami ngizwe kuthiwa ngabantu abakwi-league ye-ZANU-PF bonke la yena lo okhethwe kathesi ubuye ngu-chairman we-league ye-ZANU-PF koBulawayo. So ukhanya within the league yikho abathathanayo bona bathi asambe siyenze i-elected congress nakumthwango nakumahiya. So angikwazi ukuthi kahle kahle ngoba bengekho mina zange ngiye khona, sibizwanga sinxuswanga khona ngani. Thina sesinqelele ukuthi i-determination ezaphuma kujaji mhlaka-21 yes izayilandela.
Ye, nxa kusenzakala konke lokhu ubonazana kuya ngaphi? Akusoze kugcina kudilika i-War Veterans Association le.
Ukudilika nokungadiliki singabantu ba uyabona i-association libizo imibizo singavuka singeyinye i-association kumbe vele singabiyena association singabantu. Ngoba ubunini bethu abaleli benkululeko akusoze wakugeza ngesepa, siyabe silobi sila singabameli benkululeko. And most importantly yikuthi sibambene nama-challenges esilawo kathesi iyese yama-war veterans. Sizakhulumisana, sizatholana somewhere. Ibizo elokuthi i-Zimbabwe National Liberation War Veterans Association akusiyo into esingathi abantu singayehluleka ukusebenza ndawonye ngoba libizo.